Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 22 Mpalakazi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Kulusizi ukuthi kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe kodwa ama-victims kanikwa ithuba lokuthi atsho ukuthi wona afisa njalo acabangayo. Ngoba u-22 December lilanga eliqakathekileyo hhayi kumbulali but ku-victim.
Amapholisa akobulawayo namhla abophe inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga le-Unity Day.
Asilithakazeleli thina leli langa, asiselebrate. Leli langa ngelokuthi sihlale phansi, sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands lemathebeleleni.
Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngesivumelwano se-Unity Accord. Abanye bathi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGukurahundi, kodwa abanye besithi asilethanga nguquko kangako. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine osekwethekeleleni kwele Melika wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edalele parliamente ele Congress izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Amapholisa akobulawayo namhla abophe abantu abathathu, unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-Girls Table, umsekeli kamqondisi webhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga ele-Unity Day. Amapholisa aphinde ahlukuluza intatheli izindaba zisenqabelwa ukuthatha izithombe lemifanekiso yamavidiyo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Namhlanje iZimbabwe inanza ilanga eleUnity Day, kodwa uZulu wasemhlubulweni weMandebeleni ekhala ngokubandlululwa nguhulumende ngendlela eziningi okugcina kungakhombisi ukuthi kulokubambana ezweni. Umqondiswe ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga leli lokubambana kuphikisana lenkulumo yokumanyana ekahulumende.
Okwenzakalayo kulusizi ukuthi kuthiwa kulungisa udaba lombhuqazwe kodwa ama-victims kanikwa ithuba lokuthi atsho ukuthi wona afisa njalo acabangayo. Ngoba u-22 December lilanga eliqakathekileyo hhayi kumbulali but ku-victim. But uhlupho yokuthi i-victim isifoselwa ukuthi yona ilandele i-narrative ka-perpetrator. Thina u-22 December ilanga lokukhumbula izihlobo zethu, kodwa kulusizi ukuthi sibazise kulesikhathi kodwa incwadi yabasebesinike yona itshengisa ukungasivumeli ukuthi sikhumbule lolu suku.
Umqondisi we-Girls Table unkosazana Samkeliso Chuma ekhuluma engakabotshwa uvumelane loFuzwayo.
Mina ngizwisisa ukuthi wayebesiyalela ukuthi sihlangane namhla because i-constitution yakhuluma ukuthi allowed, you know, ukuthi sibe lama-gatherings. So for them ukuthi bengasivumezi lamhla ukuthi sihlangane sikhumbule izihlobo zethu kubuhlungu kakhulu, because how long are we going to accept ukuthi salwele ukuthi sihlangane njengabantu sikhumbule izihlobo zethu? Because unity day, to be honest, it's a facade. There's no unity in Zimbabwe.
Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi inkulumo yonke kamongameli Emmerson Mnangagwa yalonyaka kuhlanganisa lokubotshwa kwabantu akubonisi kubambana ezweni.
I think ikutshengisela nje ukuthi yonke into ebisenziwa lo nyaka lekade ikhulunywa nguhulumente lo-president Mnangagwa akakazimiseli ukuthi akwenze kube practical on the ground. Ngoba ngabe le unity yathi siyayicelebrata namhla, ngabe uyavumela abantu abafelwayo ngeGukurahundi ukuthi bahloniphe izihlobo zabo ezalahlekayo ngalolo suku.
Osakhulayo webandla leMthwakazi Republic Party, i-MRP, umnumzana Lwazi Khanye uthi kuyadala kuhlanganisa ukubotshwa kwabantu ngelanga le Unity Day.
Ngiyamangaza kakhulu ukuthi Unity Day yangkhona ebo enza ukubotshwa abantu Unity Day njalo. Okuchaza ukuthi yonke into abayenzileyo iliphutha kukhona.
Ekhuluma ngelanga leli umongameli weZimbabwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi sokuleminyaka engamachumi amathathu lanhlanu kunanzwa ilanga le Unity Day njalo liqakathekile kumalanga amakhefu eZimbabwe. Ethi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuletha intuthuko kungakhathalekile lokuthi yisiphi isigaba selizwe ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke bebambene ezweni. Ngomnyaka ka-1987 abebandla lezaphu lelezanu bahlala phansi balobelana isivumelwano sokukhumisana umlotha okwadala ilanga le-Unity Day emizameni yokuletha ukuthula elizweni kulandela ukubulawa kwabantu abaningi okwamagama ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. UZulu uthi akula kubambana lokhe kwaba lesivumelwano lesi nanku abantu lokhe bebotshwa kuthi lokufuthelana okwadala ngumbhuqazi weGugurahundi lokhe kungakalungisiswa. Iningi labathinteka langokulahlekelwa izihlobo labemuli likhala ngokuthi amanxeba enhliziyo lokhe ebhibhidla njengoba abakhokheli kulesi siga lokhu bengaxolisanga. UZulu owathinteka ngalumbhuqazwe ezabeleni zeMandebeleni laseNkabazwe lokhe ekhala ngobandlululo kukho konke empilweni ikakhulu kwezentuthuko loba ukutholiswa uncedo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje iningi lithi isivumelwano se-Unity Accord esalotshelwana phakathi kwe-PF Zapu leZanu saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi eMathebeleland le-Midlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo onguye osekhokhela izaphu, uthi injongo ye-Unity Accord ayifezwanga.
Ye, u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe. Yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane, hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter o-Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurahundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqabuko Nkomo owahlala phansi lalowo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Capril Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ubona khona amabutho eGugurahundi eMathebeleland and the Midlands esebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ukubulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengelamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho ukuthi aliGugurahundi. IGugurahundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona. Ngingasikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwaba khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha, emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane. Nxa sizakhuluma ngeunity epheleleyo kumele kube ngabantu kugrassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhala ngenye indlela, abanye labo abangakho emabandleni bekukhangela ngenye indlela. Thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe. Asilithakazeleli thina leli langa, kasi-celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu be-Midlands leMathebeleland. Lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwabethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje, sibafundise ukuthi kunga kungaphindi kwenzakale bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho bele amandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo zikuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha xa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuward 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekele beke bekhangele abantu bezimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Lo ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu exoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umende weZimbabwe usekhiphile umthetho obuvimba abezimota ezincane loba amakhombi ukuthwala abantu osokusitsho ukuba amabhasi awezupho aseyiwo wodwa asevunyelwa ukuthwala abantu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe ngombimbitho ka-2020 labeka umthetho lo emizameni yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 owawusithi zonke imota zimise ukuhamba ngaphandle kwamabhasi awezupho kuphela. Loba nje lokhu kwakusenzelwa ukumiswa kokusabalala kobhubhane lwe-COVID-19, abantu bathola nzima ngoba kwakungasela indlela zokuhamba. Kodwa uhulumende wethule umthetho owe-Statutory Instrument SI-213A othi izimota zonke sezivunyelwa ukuthwala abantu nxa zibhalisiwe okusemthethweni ukuqhuba umsebenzi. Inhlanganiso emele labo abahamba ngezimbota ePassengers Association of Zimbabwe, PAS, yamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende leli sithi uzuludinga indlela eziningi zokuhamba ikakhulu ngekhefu lekhisimusi. Umholi wenhlanganiso leyi umnumzana Dafaza Goliath esithi udubo olukhona ngamabhasi awezupho ikuba abe engaseneli emalokishini onke obese kusenza ukuba uZulu athwale nzima.
We are grateful to the government to allow combi state on the roads.
Siyathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sikhuthaza labo abahamba ngezimota ukuba bengabeki izimali zaphezulu kodwa bebeke imali ezihambelana loZulu, kutsho
uGoliath. We also advise them to exist with transport associations that are well regulated.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende abone ukuba imoto ezihamba emgwaqweni zilamaphepha eneleyo.
We are saying combi crews should respect law enforcement agents and must comply.
Sithi thina abamakhumbi kumele balandele umthetho njengephansi sifuna ukuba kulandelwe umthetho emgwaqweni endaweni zonke zeZimbabwe. Ukutsho uGoliath. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Phunyati uthi amapholisa aza kwenza konke okusemandleni awo langendlela zonke ukubona ukuba imota ezihamba emgwaqweni zibe ngezilamaphepha eneleyo.
Abatshayeli kumele batshayele izimota ngonanzelelo, njalo kumele bakhumbule ukuthi impilo yabantu balayo esandleni. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele sibe leyana esithi na 359 behamba lezimota, betshayele izimota, bethwala izinto, bethwala abantu, kumele balandele umthetho kusukela kukhathesi kuze kube next year.
Isikhathi sekhefu senza ukuba abantu abaningi bedinga indlela zokuhambisa ezigoqela amabhasi lezitimela ukuze benelise ukuyadlayela ikhisimusi lemuli zabo endaweni ezishiyeneyo zelizwe okugoqela emaphandleni lasemadolobheni. Amapholisa aphinde akhipha isixwayiso sokuba abezimota labo amabhasi bachayele ngonanzelelo emgwaqweni belandela zonke iziqondiso zokuhamba emgwaqweni ezigoqela ukungagijimi ngesiqubu esiyingozi, ukuchayela umuntu enathile leminye. Amapolisa athi njalo kusukusela ngomgqibelo owedluleyo sekufe abantu abaphose bafike amathathu ngengozi zomgwaqo okugoqela izimota lamabhasi. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine osekwethekeleleni kwele Melika ngemva kokunxuswa ngumongameli Joseph Biden wethule umbiko wakhe oqakathekileyo edalele iPhalamende ele Congress izolo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi uZelensky aphume elizweni ngemva kokuhlaselwa ngele Russia mhla ka-24 Mbimbitho lonyaka. Umongameli Biden uthembise ukwengeza uncedo oluphiwa ele Ukraine kunkulumo azenze lomunye wakhe uZelensky izolo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukunxuswa kwakhe ngalesi sikhathi kuveza ukuzimisela kukaBiden lebandla lakhe lama-Democrats ukuqhubekela phambili besipha usizo lwemali kanye lezikhali kwele Ukraine. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe.
Ngibona ngathi ubuye sibili nesikhathi besingathi silungele kuye njalo silungele uBiden ngoba bekungathi kuyaxhaphazela ukuthi nxa sebegena lava ama-Republicans bethatha i-House bazaquma ukusekela i-Ukraine. Yikho-ke kubaboneke lapha ukuthi kungcono ukuthi abuye khathesi ngaso lesi sikhathi ukwenzela ukuthi azezikhulumela yena bezwe kuye. Kodwa ke nxa bengikhangela mbona ngathi bamamukele ukuthi kuzaba nzima ukuthi bayekele ukumsekela laba ama-Republicans nxa sebengenile.
Ama-Republicans wona bebevele besolani, kungani bebengamsekeli isikhathi sonke lesi?
Hayi, bengathi nje basola ukuthi imali uphiwa imali eningi, imali khathesi sekungama inkulungwane ngaphezu kwenkulungwane ye-billion sezihambile khona ngale. Bebengathi bakholonela khonokho bese bengathi bafake ukuthi ngabe imali liyana isiwa ngaphe oda lapho kungena khona laba be-South America, Texas.
Okuyinto emangalisayo ngoba ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Trump ekhona wayengani ulobudlelwano obuthize lo Zelensky lo owe-Ukraine. Kumbe kunjalo basebenzisa nje ipolitiki nje ukuthi bevele bephonga ukuphikisa okwenziwa nguBiden?
Yes, okunye kwakhona khonokho ngoba uTrump laye wahamba ama-billion khonale kodwa leso sikhathi kokungakabi le mpilo kuba le kuyikusekela kokuthi i-Ukraine ifuna ukuthi yona ichise kulokhu eyayikho khonoko esikhumanisi ibe yi-democrat. Yikho kade lokusekela. Manje lokuthi kunjalo bese abesechaywa-ke umne wabo lo uPutin bekumele ukuthi ngabe basekela kakhulu khonapho.
Bese sikhangela yena uPutin, kutshoni lokhu ukubuya kukaZelensky lapha kwele meli bamemukele kuhle kakhulu. UPutin yena ubona ngani, ukubona njani khonokho?
UPutin ungathi kakumphathi kuhle ngoba yena umefuna ukuthi ngabe umfana lo uvele uzimele yedwa kakukho omsekelayo ngoba nxa esiza lapha e-America uzathola uncedo. Yikho khonoko lapha ngathi akuthandi khona, yikho engathi uyamchokoza ukuthi ye usuke elizweni lakhe esiza lapha e-America ezecela imali.
Umnumzana Raphael Mthombeni ulandela ezombusazwe eyisizalwane seZimbabwe osehlala eTexas khonapha kwele Melika. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi yezibona ngezomumo womkhathi kwelemelika zibika ukuba kuza kuna isnow eningi engabangela ingozi yokutshelela kwezimota lomonakalo ezindlini lezakhiwo eziningi. Kusukisela namhla kusiyafika ngomgqibelo ezabelweni eziningi ezisenkabazwe langempumalanga lentshonalanga yemelika. Babika njalo ukuthi limpela viki yekhisimusi izaqanda okwedlulisa amalawulo okungazange kubonakale kweminyaka engamachumi lamachumi edluleyo. Iningi labasebeluphele kwele China babikwa beyibo abayisilinganiso esiningi sabagcwele ezibhedlela zalelo lizwe beselatshwa umkhuhlane we-coronavirus osuqhamuke okulolaka olubi okwedlula lapho lumkhuhlane uqhamuka ngomnyaka ka-2019. Ele China okulapho okwakuvele kwaqalisela khona lolu bhubhane lwasabalala emazweni omhlaba libikwa lonyaka selilwisana lomunye umkhakha we-COVID ongazwisisekiyo osusabalale elizweni lonke. Iningi lithi isivumelwano sokubambana ese-Unity Accord esasayinwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-ZANU-PF elalikhokhelwa ngumuyi phakathi kwebandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lele ZANU-PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe laye osowatshonayo asilethanga ukuthula elizweni ngoba kulokhe kulokufuthelana ngodaba lwegugurawundi olwaluyisisusa sendaba. Ukuhlaziya ukubaluleka kwaleli langa kanye lokuthi impawu zalesi sivumelwano safezeka na, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF, kanye lomnumzana Max Mkandla, owayekubutho leZimbabwe National Army, njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZibra, onguye osungula lingxoxo.
Ilanga leli liqakathekile, lilethe ukuba yithi kwethu lanamhlanje ngoba sikhuluma seven kwaletha ukuthula nokukhulumisana imilodo. Namhlanje abantu benza lokho abangazi babuthanda bekhululekile, asikwazi ukuthi kwakuzasikisa ngathi lokho kwagezele kwaluma phela.
Nxa ukhuluma ngokukhumisana umlotha ungathi lakanye wakhunyiswana ngempela udaba lwe-ground njengoba iningi likhanya lokho lisithi alukalungiswa.
Ubona ukuthi kwakuletha ukuthula kakhulu ngoba kungathi kuleli langa leyokuthi i-leadership ngayavumelana bazwisisana ukuthi kwakuzaphetha ngani. Mhlawumbe thina abanye ngakathi sekho ikuthulisa wona umsindo kakhulu i-upper hand yaku-ground and then ngapha kuzaphu ku-Zipra ongena upper hand because of i-situation yayisivele sikhona. Izikhali eziningi izipra zakho zithethe ngohulumende sokulesi fire njalo kashiye yonke izipra isikhona laphana. So asikwazi ukuthi kwakuzathetha ngani ngoba imbutho wonke wezipra wagcina usuphumile esipholiseni kumbe esigadini okanye izafo ezinto ilazo zonke ingaqaliswa. Lanamhlanje nje uhulumende ukubekile lekhana ukuthi khonayi into yakugugula wenzileki ayike nokukhulumisana ikhulume ngegqekeni iphethe lapho iyaphethelwa khona. Kwaba lama-commissions kumbe ama-committees ayi bebunjwa.
Abanye mnumzana Nkomo bakhonona ngokuthi udaba lwe-ground aluphathwa kuhle, akuzange kube lokuxolisa, njalo uhulumente ungani ufuna ukuluthanyelela phansi nje esebenzisa izinduna.
Uma kuzigcina indawo le e-ground ubona ngani uhulumende wadinga ule ministry eqondane nalokho eyefanele ukuthi ihlanganise ukuthola inhliziyo zabantu bakhulumisane kukhulunyelwana umlodwa uma kufanele. So angisoze futhi ngijule kakhulu eqondane lakhonoko. Imanje kuya lapha emthinini abantu bathi babandlulula ekusebenzeni kumbe ekuthuthukeni kumbe ekuthuthukiseni kwesigaba angikwazi ukuthi bakhulumela kwemuthi ngoba umnotho wekhayela imigwaqo yakhiwa, izikolo ziyakhiwa, amakliniki sawathola. Ngathi konke nje okufanele ukuthi uhulumende akwenzela abantu ongasuke umathi lokhu ngithi akwenziwa ngubani kubangelwa ukuthi siyakhethwa angakuqamba ukuthi lokhu emathebeleni akukho emashonalenti kukhona kumbe lokhu ibandla le-ZANU-PF yenzela abanye lokhu ngapha emaparliament aliwena. Akuhlaleni kuma-ministries. Kulama-ministers thina vilela ngapha kwelakithi. Thinabantu abaningi abasezikhundleni ngazi ama-principal directors abavelela ngapha kwelakithi. Po ubandlulo odlule abantu yiluthi.
Mnumzana Mkandla, ungasichazela ukuthi konke kuyabukeka yini ngesivumelwano se-Unity Accord kumbe kukhona okunye okumele ukuthi ngabe kuyenziwa?
Ngibona sekuthile lapha ngofowethu. Kwake i-test ukuthi lokhu lokuzwe lomgwaqo lwenkayi lo umabhena baba ngama-governors bawuthiya lokhu njalo. Kwabaningi mani abaseke baba ngama-governors ngapha e-Naspers izinye imali okhona kathesi ulokhuzeni uMpofu obhuthi Mpofu uRichard Moyo. Lokho kusakhiwa yiwa phambili. I-test yangukhona abahambi umango omude into enkulu esiqala esikhanyalile. So-ke okunye lokho kwezikolo nalezinye lezi intuthuko ezingaba khona lezi zikhona. Okuhluphayo yi-test kuhamba njengonwabo kumbe njengofudi. Okunye lakho kubangelwa yi-leadership ethu thina khona ngapha emathekini from other provinces. Ayina-grip kumbe ukantsho kumbe singathi thina isamina osokufuqa masinyane izinto ukuthi ziphumelele ziye phambili masinyane. Abantu bazakhona ukuthi khona ilanga leli liqakathekile kulo mbanjani esawenziwayo abantu bahamba nje ndawonye. Yambona kukhona lapho esifilela khona kakhulu sifilela thina ekuhambeleni kathana ey'nhlelweni zikahulumente. Kuphele nje kuhambe esisayela khona. Sibe sesibone ngazani hhayi kakuhambi kanti thina sikhangele ukuthi sendeli nabanye abantu. Enza ukuthi sisondele khona laphana eziko sisondele emlilweni nxa sigudula asondele emlilweni khona laphana sigudi ngale. Hhayi kokuthungala lenhlelo ukuthi khona lezinye ezezani angezikahulumente zizinto athi kakukho khona lekhaya.
Ingqobe sikuwe Mnumzana Nkomo, ungasigqibela ingxoxo.
Ngibona ukuthi indlela ubamkandla awubeke ngayo uyaceca ukuthi thina abantu masingazikhethi masisondeleni kuhulumende. Yikho lapho okuneprojekthi ukuthi thina sishiya izikhethe zifake i-tribalism, zifake imhlobo ngathi phakathi kwendawo eyawethana khona thina sibe ngabantu abathuthukayo. Akuna nkulumo eyakha isizwe ukudlula le ekhuye baba uMkandla ukuthi asisondeleni sonkeni kuhulumente. Nakule mhlelo kumbe loba sikhethe abantu, sikhethe abantu esikwazi ukuthi bazaphakamisa isizwe sethu lathi sikuhulumende, singawone zohulumende. Ngibona ukusola ukuthi lokhu kuvelelani abantu bazayenza. Nabanye abantu ayifiko thina abantu nabantu bemathekeleni uma bengahlangana bekwazi ukuthi kulo hulumente oyedwa abangaphansi kwakhe na inhlelo zihlala zisukumele phezu sieceleni. Ngibona ngami lathi isigaba sethu singaba sihle kakhulu. Ngibusisa kakhulu yinkulumo kababa uMkandla. Amageta anjalo siyawadinga ukuthi abe khona ukwenzela ukuthi indaba zethu zithuthuke ziye phambili ngendlela akhuluma ngayo. Uyatsho futhi ukubana uhulumende niye khangele izimhlelo. Ya umkhulumeli esida lathi abantu bakithi asisukumele phezulu. Kulokho yikho okusifilalayo thina abantu ukuthi asifuni ukusukumela phezulu, sithanda ukuswela kuphela. Uzokuthiwa umkhulumende ngathi wenze lokhu nalokhu. Kathesi kodwa yaphuma igama elimnandi elikhulunywa ngupresident, likhulunywe futhi njalo ngukhulumende ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo. Kuyafana nendawo, indawo yakhiwa ngabanikazi bayo. Umuzi wakhiwa ngumnikazi wawo. So ngaleyo ndlela impela siyachebe lathi ebantwini asisume emsebenzi ukuhlala sisebenze ndawonye lohulumente.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lomnumzana Max Mkandla owayekubutho leZimbabwe National Army njalo owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZibra lelo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk namhla kuhlelo asiyishuzeni bomama sikhangela ukunanzwa kosuku olwe Unity Day eZimbabwe. Singakehlukani zihlobo sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela namhlanje. Amapholisa akobulawayo namhla abophe inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi belungiselela ukunanza ilanga ele Unity Day. Abantu abaveza imbono ehlukeneyo ngesivumelwano se-Unity Accord, abanye bathi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGuguraundi, kodwa abanye njalo besithi asilethanga nguquko kangako. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine osekwethekeleleni kwele Melika wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo edalele eParliamente ele Congress izolo. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Ngisitha sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.